Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku-25 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqula elilungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe ekhaya zivela kwele South Africa ngonhlangula mhla kuphela ukusebenza ama-permits azo lethekelele umngcele we-Bed Bridge izolo ukuyahlola umumo.
Umuntu bengacabanga ukuthi iqule linjalo kumele ngabe selafika nakuzizalwane ezingapha zifise vele ukuthi bangaki, banjani, bangobani abafuna ukubuyela.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lokhetho, isiphathamandla sebandla le-MRP sithi uhlelo lwemingcele yokuvota lwe-delimitation lujonge ukunciphisa izigaba zemathepheleleni.
Khangela ukuthi iBulawayo bayenze ama constituencies were reconfigured alemthupho wonke alemthupho ama constituencies nemathebelelini sihambe emangwe nemathobo mangwe bayibambanisa iGwanda Central Rechitawu kwenzakala emathebelelini.
Kodwa abezanu PF bathi impela iZEC yenza amaphutha kulelo hlelo, kodwa akusamelanga kukhalalwe njengomuntu olahla amanzi okugezisa umntwana ndawonye lomntwana wakhona.
Laba abayithakazi okuthi kuthiwa bona bafuna ukwenza i-mass action, hayi ikuphupha lesifiso sokuthi ukuphupha kwabo kuphelele ekulaleni kwabo. Akula muntu wenza i-mass action ngenxa yedokumenti enezeki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iqula elakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lilungiselele ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe ekhaya zivela kwele South Africa ngonhlangula mhla kuphela umsebenzi ama-permits azo lethekelele umngcele we-Bed Bridge izolo ukuyahlola ukuthi umumo ulungele ukwamukela abantu laba na abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi iqula leli beliyehlola njalo lesimo somvikela. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ziqoqa ukuphenduka ekhaya ngoba uhulumende wele South Africa esithi kasoze avuselele ama-permits. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kungabe kuyinto enhle le, nakhona nje ngiyaqala ukuza ukuthi sekule iqula lelo lenza lawo malungiselelo. Umuntu bengacabanga ukuthi iqule linjalo kumele ngabe selafika nakuzizalwane ezingapha lizwisise vele ukuthi bangaki, banjani, bangobani abafuna ukubuyela. Kodwa-ke asingeke sikusole lokhu ukuthi iqula seliqalile ukwenza amalungiselelo likhangekhangele kona e-Bed Bridge kodwa phosa ukuthi kuyongeneka kanjani. Siyakwamukela kakhulu lokho.
Abantu khona ngapho abakhangelelwe ukuphelelwa ngamaphepha bathi bayaphenduka ngobuningi yini baqoqana?
Abantu thina masibezwa uyavezwa nje ukuthi bona basaselethemba lokuthi kukhona okuzoyenzeka, ikakhulu abantu bakhangelele ukuthi mhlawumbe i-court case le afakwayo izinhlangano ezinkluda iHelen Suzman mhlawumbe ingaletha some sort of relief, ngoba abantu uma bekukhangele ngomnotho waseZimbabwe abakuboni ukuthi kungabe kuzosebenzeka uma beqhubeka besiyekhaya. Kodwa-ke isikhathi sesigijimile kakhulu, nakhona nje abantu singababoni be-aplaya kakhulu, kusho ukuthi abanye nje sebezitshele ukuthi come what may, yikho lokho kuzoba khona. So si-expect ukuthi vele bazaba khona abantu abazodinga ukurepatriatwa. Ngike ngakhulumisana nomunye umama lapho weyinye inhlangano yabomama ngama migrants lapha ekhuluma ngokuthi sebasondela kakhulu eminyangweni eminingi abalitholi uncedo oluzwakalayo ukuthi i-repatriation izokwenziwa kanjani. And manje masisizwa kule qula likahulumende seliqalile amalungiselelo lawo, kuyinto enhle kakhulu ngoba nathi sesake saqonda abantu abanjenge-International Organization for Migration, IOM, i-organ ye-United Nations, sizama ukuxoxisana ngalokho ukuthi i-repatriation izoba njani. Siyakunanzelela thina ukuthi South Africa iya kuma-elections nayo kulo unyaka olandelayo, njalo imoya iphezulu, abantu bakhahlamezekile kakhulu, kuyacaca la manje emaklinika lapho abantu bayaxothwa sekunzima mpela. So kungaba kuhle mpela ukuthi uhulumende nezinhlangano sibambisane, sibumbane, sakheni uhlelo oluphilayo mpela lokuthi i-repatriation yabantu nemshaqana yabo izohanjiswa kanjani.
Ukungaba lesidingo yini Mkhwananzi sokuthi lelo qula likamongameli Mnangagwa lize khona ngapho eNingizimu Afrika lize khuluma labantu?
Vele kumqoka ngoba angazi ukuthi phela imali lingayenza lona amalungiselelo aziwa yilo abantu abayibo aba-affected lingabathintanga, liyabe lithi liwenzela bani futhi liyabe lizwisisani. Ngoba okunye okuhluphayo ngezinye iy'ngata zikahulumende ziyathanda ukuprescribe ama-solution ebantwini zingabazwisisanga, kugcine kungasabi nomphumelo oncedisa abantu. Kumele ngabe bayeza kwenziwe even a workshop and understanding ukuthi i-repatriation vele normal ihamba kanje, what are the waivers ezizophiwa abantu. Ngoba abantu abaningi bayethukile abakwazi. Kunjenje umthetho ungabe usithi wena ma ulemota ingangena mhlawumbe le-state duty free kuthiwe mebhinge eyodwa, kodwa mhlawumbe kuthiwe kumele ngabe i-certain months old or ye-old whatever okuthiwo, wena uthole ukuthi vele athi ungakazi uthenga imota, kodwa usuzothola okuyi-provident fund wakho nxa ukuthi usu-resigna ufuna ukuthenga imota or ufuna ukuthenga some inputs or whatever ufuna ukuhambisa ekhaya. Kumele u-explainelwe in time kwenzela ukuthi nawe understand, nawe u-explain ama-constraints akho.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ube xoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo, Studio 7 eseJohannesburg.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni madoda
siyovota,
sivotele Nkomo. Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lokhetho, isiphathamandla se-MRP sithi uhlelo lwemingcele yokhetho olwe-delimitation lujonge ukunciphisa izigaba zeMatabeleland. Amabandla phose wonke ayakhonona ngohlelo lwe-delimitation lolu. Ukhona umlandeli webandla lezano PF osekhwezelo ludaba emthethwandaba esithi kumele ugwalo lwe-ZEC lungemukelwa ngoba amakomishina ayisikhombisa awalusayinanga lolu gwalo, okutsho ukuthi umthetho wephulwa ngoba kumele kusayinwe yiwo wonke amakomishina e-ZEC ayithoba munwe munye. Umthethwandaba wala ukuthonisa lolu daba ngesiphangiphangi. Usaphethe isikhundla somgcinisihlalo wogatsha lwabatsha kumandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo utshele iStudio 7 ukuthi abalwamukeli lolu gwalo olusayinwe ngumongameli Mnangagwa ngomvulo walubuyisela ku-ZEC.
Ngiyabonga baba Chris Gande Kwalumba kapha. Endabeni ye-delimitation, i-report ephuma ekhitshwe yi-ZEC, thina njengemthwakazi Republic Party asila anything esi-accepta. Experts has spoken, professionals has spoken, church leaders has spoken, political parties has spoken. Matabeleland is a big loss if we can allow this report to be made, to be the final. I mean, khangela ukuthi ibulawayo bayenzeni, ama-consequences were configured alemphupho ama-constituency eMatabeleland sihambe emangwe lemathobo mangwe bayibambanisa iGwanda Central Rechitawu kwenzakala eMatabeleland. Thina zithi this is a flawed process, ayila credibility to decide impilo zabantu. Impilo zabantu ziqakatheke kakhulu, ama-resources ayaphela ngawethu. So thina we are not going to accept that nxa kuyukuthi bazayenza ngenkani njengoba becommanda i-2/3 majority in parliament. Thina we are going to call for mass action as iMthwakazi Republic Party
across three provinces esilash, Matebele North, Matebele South, Lebulawayo Metropolitan.
Kodwa ibandla leZANU-PF lalo lithi alisuthiseki ngohlelo lolu. Lithini lina ngalokho?
Siyakwazi abaqalisa ukwenza lokhu, that is what we call management of public perception. Abantu abamanejwayo ngabantu. ZANU-PF knows very well ukuthi election irigwa njani. They rig the process such as of this nature. So in the event we allow them to go ahead with this flawed process, AKP report lay, what it means is bother change a baby. You know, a two-third majority of parliament. Abantu abale potential yoku change a baby. We amen if we are not going to be so much careful. We need to be careful. We are fighting a system that is much corrugated. So as well as we get it in a mass action.
Alo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcinisihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele siphatha amandla sebandla leZANU PF umnumzana Kulakwashe Munsaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo nje ukhulumile okunye okuba liqiniso kodwa okunye ucele sephambanisa ngoba usefaka i-tribalism ukuthi iye phambili ngokubona kwami omunye umbono yakhe i-valid ngempela kukhala abaningi nge-delimitation exercise izekhi ayenzanga ngendlela kade sikhangelele engayo ilizwe lonke lokho nje kuvama ngoba umsebenzi wakhona asazi nto ukubayandele labo benze imistake lapha lalaphayana kodwa akutsho ukuthi bayenze emadebheleni kuphela hatshi nelizwe lonke. It's not like ukuthi kuthiwa ye Bulawayo, Matabeleland South and North, bengafaka ukuthi kube yi-tribal. Labantu abayokogudu labo balokunye kwabo okukhala abakhala ngakho, abaseHarare balokwabo abakhala ngakho, abasendaweni ezijiyeneyo emashonaland balokwabo abakhala ngakho. Lathi sinje abantu bebhinga siyakhala, sitshona sikhala i-delimitation sikhuluma ukuthi why ibhinga ingaphiwa ama-constituents amathathu. Yona ilabantu abaregistre abakwana more than 81,000 abantu abakwanisa ukuthi bebe ngama-constituents amathathu but ayiphiwa. Siyakhala nje lathi njengebhinga kodwa nxa sikhala sifakanga i-tribal yokuthi thina ngoba singamadonga, sikhala ngokuthi izekhi nje iphambanise i-exercise yabo ilizwe lonke. Kunjalo nje sesikhangelele ukubana ama-recommendation avele ku-parliament bewa-implemente njengokupromisa kwabo, bengayi-implementa njengokuthembisa kwabo hhatshi kuyabe kungcono ngoba kula lapha i-process enje izathabisa wonke umuntu. Kulalaba abazathaba, kulabanye laba abazazonda. Kodwa ngokubona nge-wisdom ye-parliament lokhu asebebanikele ukuthi belungisise, ngibona kuyinto ezaba nandi ezenza ukuthi wonke umuntu ethabe. So yindaba enzakalayo. So ngingathi nje mina okuqakathekileyo engakutshela ubaba uMdenda ukuthi akamelele i-outcome, i-final document evela kuzekhi. I-document iyabe silama-recommendation omongameli welizwe ubaba uMnangagwa. I-document elama-recommendation e-ad-hoc committee e-parliament. I-committee ukubana ibe ngelaZANU-PF kuphela, ibe le-CCC, ibe le-MDC, ibe lo-representative wabo chief njalo. I-committee ekade ilamadonga, ilamandebele, ilamashona, njalo njalo. So i-committee esikhangelele ukuthi hatshi iyasinika ama-recommendation okuthi kube ngcono ku-report eyezekhi. So hatshi laba abamthakazi okukuthi kuthiwa bona bafuna ukwenza i-mass action, hayi yikuphupha. Silesifiso sokuthi ukuphupha kwabo kuphelele ekulaleni kwabo. Akula muntu owenza i-mass action ngenxa ye-document elezekhi. Ikukhuluma nje okwemuntu ocazekayo nje ukuthi abalaleli bethi hayi ukhulume ama-points are valid, kodwa hayi umuntu nje olesigwinqa emlonyweni. Akula mass action esiyikhangeleleyo, i-process eyenzakaleyo ezekhi ngabe bhambasile labo kodwa bazamile ukwenza umsebenzi wabo. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga mnumzana Kulakwashe Musaka isiphathamandla sebandla leZANU PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhinga. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa izolo besemthethwandaba eHarare ezoseka amalunga ebandla lakhe angama-26 abotshwa ngomgqibelo eBuliriro eHarare. uchamisa uthi ukubotshwa kwabantu laba kutshengisa ukuthi ibandla lezano PF lichaywa luvalo njalo seliphelelwe. Inyosi ezilolujhu yizo ezilumayo, ngalokho kumele amalunga la abekezele, kutsho uchamisa. Kesizwe amazwi akhe.
Sirikuiti guys, kupererwa. Kwa muna angakwa. Kusa gautane mkate. Ino uta huwa nipi mkate. Ndosa kama kuona gonda shaya. Niyo rino kumbane mara. Ndosa kama kumbono chelecha wabata kunonga. Unonga madara yetu zilara mira yifamba mstiriti kubudiro. Instead yokutu wano asiko muzirwa wano wano kanganiswa. Izo nzulora kisa kupererwa. Asika, sunora kusa hakuno fera. Ino zaadu makatano sura mache. So tachita wana wanaskala. Vese, wanachibaya. Vese warukuta mbutuwa. Watunga mine wedu wana machinga uta. Simbai, hakuna chino wea nyore. Nyuchi zinoruma ndo zine uchi. Ngarema, sunga oma asima katano sura mache.
Laoge nga mazwi, umkokeli webanda le CCC, umnumzana Nelson Chamisa.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote nkunomi.
Asamben matuta siyo
vota. Asamben matuta siyo vota. Sivote nkunomi.
Asamben itinagweda gini.
Ogo manje gesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi oyelipolisa uJason Muvevi owabothelwa ukubulala abantu abathathu sokuthiwa nguye owabulala omunye njalo umuntu osihlanu othiwa nguNyarai Round. Leli phephandaba lithi owabothelwa ukubulala uRound uNyasha Yusen usezakhululwa ngemva kwenyanga ezintathu evalelwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Senegal lapho akhangelelwe ukungena umhlangano wezokudla oweDakar Feed Africa Summit. Umnangagwa ukhatshwe ngabaphathi ntambo abambalwa leziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga inani lazo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Mvuka Mthokazi Vuka, siyabingelela okhulumayo uDJ Lamba. Sihalalisela omalayija abasihlukumeza ngomnangagwa. Ngoba befisa vele ukuthi nesihlale emazweni ukuze bekwazi ukulayisha izinto zethu. Ngapha silwa noSatani, silwa lenja ezalele endlini, bona bayithatha bayifaka endlini. Kungasokuthukana nje lokhu kubaxwayisa ukuthi into abayenzayo umalayisha iyayihambisa. Mnangagwa lapha khona ujabulile, uyabona ukuthi abantu basesindebeleni kabayazi into abayifunayo. Abayazi into abayifunayo abantu basesindebeleni. Thine siseleyo sithi Vuka Mthokazi Vuka, hotelani MRP lizokhululeka lizodla uluju, lizodla cha, konke liyabe likudinga leyo silokuthola eduze. Khathesi abantu bayakhe izindlu azilalutho phakathi, angazi into eliyifunayo emashonini yini. Ichiya imbali yakini balekele embali embalini zabanye abantu, hayi kuyayavisa into yakithi. Ma uthi into yakithi impela iyayavisa. Omalayisha kuba yibo abaseka imthwakazi, beqinise imthwakazi, kube yibo ababhala ilizwi lemthwakazi lilihambise ebazalini. Hayi sidangele impela.
Ngibingelele njalo kustudio 7. Ngingabe linjani lonke basakazi. Ngijabula ngoba ikhona enye indoda nayo esivezile lokhu lami engikucabangayo. Ngabantu labo kuthiwa nguBongani Mkhwanazi lalowo kuthiwa nguMabhena lowo. Lama abantu laba ngihlala ngizibuza ngabo ukuthi kathi bamele baphi abantu baseZimbabwe, ngoba uma bekhuluma bangathi ba-against abantu baseZimbabwe. lenye indoda sikuvezile lapho kumsakazi. Kanti livela abantu baseZimbabwe kuphi libamela ngokwenzani? Ngicabanga ukuthi lina lani ngilingabanye abantu eliyiziporuli zedudula. Ngoba into eliyikhuluma ayizwakali. Umela kanjani abantu kuyiwe be against bona? Uthatha izinto ozithatha kuma social media ube usuzisebenzisa futhi ukuba against laba abantu othi bamele. Mina lapho egoli ngifike lami ngo-1989 angaze ngizwe ukuthi sokuthwa kulabantu abameli Zimbabwe community. Lokho elikukhulumayo limele yipi abaphi abantu baseZimbabwe kanti? Hayi into enayizwakali bafowethu.
Sabonani ku Studio 7, sabonani ku Studio 7 ngiyibingelela abasakazi ba Studio 7 lonke. Ngithanda lonke President Jeremiah bakala ngabo 2000 khonale. Sike sibalalele la mso Chris Gandhi wonke nje ngikambe ngamabizo ngizembe iqhedi. Ngabo umuntu ngamile inkomo. Hayi bantu ba Studio 7 ake lifunde i-record yami ngeke ngizizwe lami ngikhuluma. Kulenye engayifaka last week lapha ngizwe ikhuluma ngesihlalo. Kanti bona abantu bezani phefu. Lo wabethi sahlala sikhala njalo. Bona nje wabevimbe amalokhuza, amarali. Bathi ukuthi ilokhuza i-CCC iwenze ngathi. Abantu bakhona bangezintani baphuma wabopha nje mahlayana. Benze lokhu lokhu abakufunayo. Bethi yeke kuboshwa abantu abangamahlongandlebe. Bathi nxa usenza umhlangano ulihlongandlebe. Bona bezani benza imihlangano bangamahlongandlebe yini? Indawo engabotshwa. Ngakuboshwa abahlongandlebe. Babenzeni wababezama ukuinforma abantu babo ukuthi kumele senze so, senze so. Lathi sikhona ukunqoba kulolu khetho oluzayo. Basi abuse kakhulu abantu bezanupief. Ngele umnanga kumbuso wakhe ule abuse. Umnanga kwe ngo 82, 83. Wathi ubikukura unde mandebeleni. Mina ngwe mandebeleni. Waselukani. Mafu. Wathumika ground uantu wamathela abantwana bayi 12 uthi esesiya kufuathela abantwana bayi 5 i-7 nathi yabulawa kuground same day ababili babulawa esitolo besesitolo esinya ababili abo babulawa same day 7 kathi sinapha thi abantu bethu bazamuke eBotswana sizomntwana oselunye inyoka khonapha ekuze emabulo ulunye inyoka wafa so kuyimisebenzi yakhe mina kakho ukuthi ngoba izana ayinamsebenzi abantwana bazaphila njani sekake lizame sibili nangikwazi ukuthi athi kungenziwa njani angikwazi ngiyenza njalo la United Nations ngisibone ngokuthi ama election angaranwa yibo hayi ngoba into yabo lezeki into eyiwana akuna nto engahamba la unless kube labanye nje abantu abayibo abazaukuzeva amalokhuza ama election la besides lokhu kwafana ukuthi sidlalise amavote ethu kwi-ZANU-PF.
Sibingelele emsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi omuhle, sibingelele labalaleli bomsakazo. Umbuzo wami usekutheni namhlanje, njengoba siya kwi-election manje, i-ZANU-PF le government yakhona yonke yona le ehola ngumnanga bakhanya ngani abafuni ukuthi kube le free and fair election ngoba bakhanya bayedukile kakhulu. Besesaba i-CCC ngoba babona ukuthi i-CCC isentandweni yeningi, abantu bonke sebevolti yiwe ngaba le hope ukuthi mhlawumbe ngakhula leli lizwe since 1980 beyikhandela ukuhlupheka iZimbabwe khandwa yibo uMgabe labomnangagwa. Besiba lokuthuka, umbuso wokuthuka, ukubulala, ukuncindezela ukuthi umuntu ongaboni ngasolinye laye kumele bamgcine adele ehlale ejela afele khona noma bembulale nje ephila. So umbuzo wami sekutheni-ke, ma bengabuyela bebuse ngenkanje wavele bebusa ngenkanje, ilizwe leli bafuna ukulenzani? Bafuna ukwenzelana amaZimbabweans wonke lawa agcwele emazweni amanye lawo mazwe angasafunekiyo njengabo-South Africa ukuthi amaZimbabweni ala e-South Africa lamanye njeko amanye amazwe bona ma bethatha umbuso lonyaka futhi enye i-5 years bafuna ukwenzani? Babenzeleni amaZimbabweni ahlukumezeke kangaka umhlaba wonke, la maZimbabweni lawo akhona ekhaya njengamanje adlala ukuhlupheka, imisebenzi ingekho, imithi ezibhedlela ingekho, impilo nje yomuntu ingekho, amanzi besehlula la ukugubha amadamu since 1980. U-Ian Smith wayegubhe nje amadamu amancane ongoncema damu lokhuyana kuze kube namanje. Ebhekele uSmith ukuthi kule population yabantu abancane, abantu sebaningi bengaka, i-ZANU-PF kamnangagwa igubhe liphi idamu lokuthi abantu bekwazi ukuphuza amanzi? So mna ngibabuza nje umbuzo owodwa, beyizanu bafuna ukulenzani leli lizwe njengoba 40 years behlulekile plus sebezilabo sebegugile basafunda enye 5 years benzeni ngayo? Yini bangake lamaZimbabweni eziyele kuvote ekhululeke mathi angasayifuni izandu bayeke baphume befake umuntu abamthandayo ozaba namandla okukhulula amaZimbabwe abisele isithunzi samaZimbabwe? Hayi bengakwenzi lokho. Siyabonga, khulumayo ngoStudio.
Sanibonani Studio 7, nalibingelela lonke mna uMaganyana. Mina mphendula le indaba yokuthi abantu banatha injengu, kwakhona kunjengu sivile banathi injengu kodwa kati injengule ilungiswa ngapha anti vele into yonke isezimbodleni yabhaluthi ilungiswa yile company akuye kutshona leyo I company edengisa injengu eyiyo ephambanisa umhlaba wonke akukuthi wena leyo company kungani kati lokufisa ukubuthi abantu kungavulayo kungavulayo ikhanda anti inyoka vele itshaye ikhanda kubotshwa umsila wenyoka kati ngiyakubuza kubotshwa umsila wenyoka ngibotshwa ikhanda
Lawa ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umnotho wele Melika ubikwa ulokhu uqina kulandela ukuvuthuzwa kwawo lubhubhane lwe-COVID-19. Sikhuluma nje umnotho welizwe udale imisebenzi edlula izigidi ezine lengxenye 4.5 million ngomnyaka odluleyo. Leli linani elikhulu okungakaze kubonakale welizweni le-Emelika. Kambe inhlelo zikamongameli Biden zokuvuselela umnotho welizwe ziyasebenza na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele-Emelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Nasikhangela ngomnotho weMelika ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi ngoba lezo zakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika-2020 kwama yonke into yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yathi nsi so ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini bahlatshwa kwama-millions zona lana owakhumbulayo kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba kube ngcono ukuhlangana kwabantu kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama-companies Iko ke i-economy ibiloko intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile e-Russia le-Ukraine. Ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapha eMelika kuyithintile kakhulu nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela. Yikho okwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswele abantu bokusebenza. Yaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenzi abeZimbabwe umuntu abalayitshe abalete lapha bavuke besebenza ekuseni bonke abantu bona labo bangasebenza ama-millions zonke lawo ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi ukhona.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe leMelika.
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ngingazi nje uma sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi ukuthi sebeza mqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze ngoba bona sebeyi-majority.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazwe weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iqula elilungiselela ukuphenduka kwezivalane zeZimbabwe ekhaya zivela kwele South Africa ngonhlangula lapho okuzaphela khona ama-permits azo lethekelele umngcele we-Bait Bridge izolo ukuyahlola umumo. Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lokhetho lamhlanje besixoxa lesiphathamandla sebandla le-MRP kunye leseZANU-PF. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.